ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 Mabasa 2019 uFraxedus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi ngabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence ngayo sinika udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
UZulu wakobulawayo uthi lalo wakube lekhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wobuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedalela ephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa kulomsakazo. UZulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lelepasika akula okuningi okokujabulela eZimbabwe okwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye wabalwela ilungelo loluntu. Othi kunje intengo yempahla lokudla iqonge okwethusayo izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
Independence Day celebrate ubuzwe bethu kodwa ke ubuzwe bakhona ungala kudla ama prizes akhwelayo asuphayo. Easter isikhathi sokuthi ngabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence ngayo sinika udaba lokusindiswa ekwemhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akulazulu, imigwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Yet Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Into ekuhluphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyapromise izinto ongazenziwo. Esikhulume ngama-reforms but ayiphabayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxasithi ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho olokufanana. Ama-requirements akhona olokufanele edinga i-permission ama-policeni xa sizahlangana. Manje singaba lokukhule kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi i-permission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mgceke kutholakale amacebo ukuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona uMnangagwa ngiboni ngani uzama ukusebenzisa isihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture omunye u-President. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani ngoba ngike kube lokuthula nxa singathola injustice. Ijustice ngeyokuthi bona abayenza khonokho bethole isijeziso ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intamba bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesikhothwa yi-truth recovery, nxa singathola ngeqiniso lokuthi kwenzakalani asiboni nje ukudlala lokhu. udlala amadlwane.
Ah, lingeke labathethelela na njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele.
Kanti umuntu oxolele wayephela yize ngotshengisa ukuzisola ukuze thoni lokhuzela. But asikaboni states instead ucharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi aba kakula ndlela etshengisa ukuzisola. Mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ucabanga kwahulumende ezayo.
So lithi kakwenziweni ke ukuze lixole?
I-commission efakiwe naliyana i-National Reconciliation kayiphiwe i-report ezingu-2 ekadumbutshena, iphiwe i-report eJambakwe, and then we move forward siyaphambili. Iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakalayo emuva napha, ngoba ukufihla ama-report nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ulamacala. Nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu, ama-report ayimva yakudala indaba engaphumi. Mina ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga. Okwesi-2, awujeziswe abayenza khonokho. Buyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yeZimbabwe, sibhale ukuthi kwayenzakala i-go-ground esenziwa ngihulumende wezani. Ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu. Emazweni anjengeGermany kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-Holocaust. Kunalathi kube lo mthetho wenza ukuthi kube licala lokuphikisa into ye-go-ground.
Lo ke bekungumnumzana Ben Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo, uresearcher njalo engolwela ilungelo loluntu. Sixoxe laye ekobulawayo ecingweni.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha sokwedlule isikhathi sohlelo lwezindaba lolu. Umsakazo weStudio 7 obelethuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo, abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzibuse kanye lele Pasika ukudibane ngempela sonto yinye. Lo ke unkosikazi Rowesai.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na?
Hayibo, hayibo, hayibo. Umbuthano lo ngawese amaZimbabweans akula political party, kuzabe wonke muZimbabweans uzabe ukhona embusano le.
Le uqoqe labe sigodlo someli weZimbabwe emelika na embassy?
Hayi, lo ngowa maZimbabweans njenga i-community yamaZimbabweans eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu, ayikho kuthi i-embassy zange zizabe nje for Zimbabweans.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulumbuthano?
Sizabe siwosa, sizabe silokudla, sizabe sijabula, sizabe sikhuleka.
Umculo uyabe ukhona?
Oh, uDJ Tau uzabe ukhona. So kuzange kule ukujabula kukhulu.
Lizakhulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho, kwezombusazwe konke?
Oh, sizabe sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana, sizathola umkhana wokukhulekela abantu basangane lengozi ye-cyclone Idai. Sizabe sikhulekele iZimbabwe jikelele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada bazobuya,
ama neighbors ethu, ama Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamkhela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulenyama, kuzabe kuleswala, inyama, konke ukudla kweZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uza sipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies. Izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, beans, lemon creams, wonke wonke into yaseZimbabwe. Amahewa azabe agcwele, azowe orange, i-cream soda, i-raspberry, i-blackberry, i-peach, cream soda yama-cans, yonke into yaseZimbabwe. Ispeko, ispeso, i-roiko usavi, madras curry, amasimbi, umfutho, amatemba, inhlanzi, ziyomesweyo, umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, ithanganda, irooibos, five roses, i-coffee, re-coffee, ya umkhwaba uzabe ukhona futhi, indobi silayo, honey silayo, isoda yaseZimbabwe, ukuthengisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Lo ke bekungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi obuthana sayizizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti edalela ePhalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imhloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa ibirth certificate useze wayiphiwa. Kulandela udaba olwethulwe yilomsakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethe umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni. Osakhulayo esibongiseni mthombeni owesilikwe ole mnyaka okuzalwe lithumi lasikhombisa uthinthe inhliziyo zabaningi lapho esehlise ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu. Ngokubanjwa ngamandla okutshaya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa wathi uyizwa ahambe egoli wanyamalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komsitheli wathi wafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza uSibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole jabulo okumangalisayo lapho sifika kibo esilikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengibele i-birth certificate ngoba bengingaselala ithemba lokuthi nizafa ngayithola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili, ngifunde ngibazi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba bathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi unkosikazi Siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekubongeni kwami mbonga kakhulu lawo abantu abangincedisayo, abantu abafana nalo CDYT lo Studio 7 lawo wonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhayeleleyo ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angingeke ngitsho ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku, ubunzima kukhona eregister. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ukunzima kukhona.
umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga lemthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabafuqa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama. Kuyikuthina emakhaya, thina emakhaya abazali kumbe izihlobo umphakathi nje wakwamthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things kwenziwa i-ignorance yabantu, tholakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe ududubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba, daluningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho yokuthola lezi ncwadi, lolu dubo luzahlala lukhona.
Ifisa ukuthi ngayini umahofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo lo okhulu besiza labantwana manje labangabazukulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza ngoba umntwana onesizalo waselizwe lasezimbabwe omele akholise ilokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhulule ama-rights akhe la ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abanabazali abangenabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugawondi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima bokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelwe emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama exhumations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kudle siyakuqala isilamla ka-27 kosipepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya ukuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulabo abalele kuyona le ndawo.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena Lothi Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi weGugawondi anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi yavumbuluke kulebo nzimanyana sisike sakhulumisana lo vice president uBaba Mahathi ukuthi kukhulunyiswane ngakho. Ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abephethwe isigaba esigababa umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo kuthaza uZulu ukuthi akhulume ngalolu daba lweGugawondi engelabo uthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lweGugawondi kumele lukhulunywe mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa ibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngisemajawundleni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje wothi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo umnumzana Isaac Mbofu. sixoxa ngelanga lePhasika iEaster. Ye, okwakuqala ngiyalambulela ukuhlela.
Hayi siyabonga baba, siyabonga. Silathi siyathokoza ukuthi singene phakathi kohlelo.
Ye, hayi kuyizwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePhasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala okukhangelwa khona ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe yi-Easter, sebezenzele zabo. I-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayezikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba, ikakhulu njengokwenziwa ngamanye amasonto, kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezi nkonzo emasontweni abo, besiba lezi nkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePhasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igcile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni. Abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPhasika lilanga loku izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePhasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga isigqoko bekholisa besidla.
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokuceca, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. iPhasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPhasika ngeyani. Umehluko yiwona lo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kathi iPhasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu ba.
Ah, kulungile baba, kulungile kanti.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele umnumzana Isaac Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Yena ke ephuma enkundleni uChris, kungena uSthandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane ole Women's Forum.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP uNkosikazi Lucia Matibenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi ziphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphonga ukukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi isibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa $3.50. So nifisa phele yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu so bathilela ku bread bin phela ngaba ngalontwana izindlala labo bayovula bathatha amapisa ngu-2 ngu-3 badle kodwa kathesi ngendlela ngentengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwani layo impuphu yakhona isikwelile futhi abantu bayansasarisa nje ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi aphonge uvuke efile ukufa mahlayana kodwa abantu baphila nzima kuphilwa nzima ezindlini kathesi abantwana bavala izikolo sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona hayi kuzima
ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe-independence okukazibuse okwephasika
umlomo ngesiso uyakubona ukuthi nje imbuzo umuntu uyaredina nembuzo yokuthi uthwani ukuthi khona abantu bayabelokhe be-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi sizakwenzani kodwa hhayi abanye labo kudizaza kukuthi bahambe ngamadili nanelani okuthakazelela but hhayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo so nxa kunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo akusebenzi njalo so okwemnotho okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni kulokhe sisehla siya phansi
singathini ngabesifazana ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo
uyabona ukuthi into yonke enxa isenzakala ipolitika yonke enxa isenzakala umuntu owesifazane ngiyosalela emuva uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona kodwa lokuthi nxa ukhangele uhulumende wanamhla awubaboni sibili weqonga ngabeqonga labo ukuthi bakhona lephambili ngoba phela ntsho kathesi okwamanje ngumbuso wabona labo abalwela inkululeko but abafazi hayi asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini asibaboni kakhulu siphonge ubona ama-1-1 sibone ngani bakhona ngani kabakho but hhayi balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe but kukhanya hhayi kusase lo hambo ukuthi sibili bananze labo ukuthi baba lokuncedisa baba lokusebenza okwabonakalayo
leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lucia Madibenga umkhokheli webandla le-People's Democratic Party sixoxelaye eseGweru asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
yesikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siseyaphambili kodwa ke wothi sikhangele ukuphuma emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje esigabeni se-Premier Soccer League iCapes United inqobe iBlack Rhinos 2-0 EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo ngomvulo iChapungu United izangqikelana leHarare City leDynamos ingqikelane leRentals kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Izithi libe lempela sonto yepasika enhle.